Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpandula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa nguMinister of Finance ishiya eParliament iyatyontsha.
Omele inkulumane edalela eParliamente uthi kumele bethoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu okwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibadala ezanupiefu labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Isenze ukuthi kuyaqhutha ukudla nokuphiwa kwavota bafika aya basakhuluma ngalakhe kakhulu bafika imoti yabesilesitiki badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekayo.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosele intuthu ehijayo wabotshwa omunye wabo izolo eMatoreni South. Zalethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuCacaphulu omele inkulumane yedala lePhalamende uthi kumele badoniswe abaqondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumente ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. Uphulu uthi abaqondisi benkampani ye-Blinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idala lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Uphulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ibona ingazane yakuleqiniso lokho esikubonayo ukubana iParliamenti inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana ingaba yi-$200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ibona ingazane liyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa nguMinister of Finance ishiya eParliament iyatyontshwa kithi. Kayisiyenzi umsebenzi weParliament ngoba if you are going to steal 20 times what the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi ukusela bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi eParliament ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana mahofisi kuma-constituents awo, awana mahofisi xa eseparlamente. Umholo wawo uphansi kakhulu. They are not doing their imisebenzi yabo effectively ngenxa yama-resources. Ukuze ukhangela imali etshotshwayo ukuthi inganani, kuyinto edalisa kakhulu. Sinethemba ukubana xa sibuyela eparlamenti next week yinto yokuqala esizabuza ngayo, sizame ukuthi sijusise ukuthi i-administration yeParliament ithini, iphendula izithini ngento elihlazwa.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lawo?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa, kuzamele kukhangelisiswe, kuhlolisiswe ukuthi ama-stakeholders akhona, abantu abaphatheka kulawo mathenda ngabantu abangaki, abantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani kungena muntu oke wabuzisisa ukubana i-computer izeyi-9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakileyo amathenda abalama-price akade e-reasonable kwenze njani ngamathenda abo. So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry ye-parliament ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo lephutha elinjalo khona kulama-committee ayezama ukuthenda process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjani. Kodwa singakhona ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, siyijayela ehlombe ngalokho.
Umnumzana kuCacaphulu umele inkulumane edalela ePhalamende, sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedale lePhalamende uthi idaleleli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kuba Matanga umabhalane omkhulu uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi amathe njengabantu abaningi eZimbabwe.
Ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okwenye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kids kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezi izimali ezisetshenziswayo ezingako ukuthi okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho bona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isithintana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana thati sibe sesizuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonoko mina ngivumelana layo upayment secretary we-finance ukuthi nxa ethena lokhu akume kungazasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokho ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona engani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda saphunguzwe kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncediswe kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho emsebenzini naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gips ngendlela enjengayinaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha angale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko kwenziweyo lamamathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwencatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entweni zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe lokhu kithi, kumele kume lokho kwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le, yobusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshonta ngazo ngenhloko zanami.
Ye, bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokhu. Nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusokwenzeka lelizweni, wena ungathini ngakhonokho?
Mina khonoko abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho, kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade igibsi ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility elokuthi sikudingisise njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-finance uminister finance ukubonile khonoko wakumisa. Kumele kukhangelwe konke gibsi khonokuyizinto i-blame ingaphongi ublame wayi-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo. Kodwa uhulumende kumele ebe lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye eobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change athi aphoselwe intuthu ehijayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlamlotshwa, omunye wabaphathintambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho azethiswa khona icala lokutshotshozela udlakela. Sihlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhale kukhwini. Ake sizwe uMamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Sike sifika esikomisini safica amapholisa eshumile ezimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu yamaminithi mhlaka-7 lapho kulokhethwa khona ku-ward 2 esikomisini emayini yaseligini. Sibafice beyi-team ngiyacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni selubabonilebo laba bantu?
Sike sifika njengobukhokheli noma sekayingeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari walile ukufika i-fifth number kodwa kuthiwa ubharibhari samchazele ukuthi nxa ubengakwazi kule election mhla ka-22 kuzavota khona amakansila uthindiswe ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvume yokuhlangana nabantu njalo akhankaza nxa kade ibharibhari engakwazi hhayi kasisambe ukhuluma lathi kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bekalutshwane wabo ongaso mhlanganomkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting hhayi-ke saqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebeshisa abantu badispese bethetheleyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hayi bengayikhathani ngoba bekuhlatshiwe sibili intombelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenge sithi kubaqeda ukudla nokuphekwa kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizwakuthiwa-ke lawe uhitshwe intuthu kakhulu lomunye wabotshwa kuhambe njani?
Ye mina ngihitshwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graydon B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni u-Transnet bathi sebemshusha bembamusa egwanda ikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esaliseni kuthiwa bamchaja under imopha ku-land order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lolu kade lukhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo bafike benza kwaba lo dlakela?
Bekungeladlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kadiphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephosa amathilekazi balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yelijimine yindawo enezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo mathiyekazi.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile ekufanetheni sisiyacela incwadi yokuthi si-athende esibhedlela basika basinika nasesileya i-charge ye-assault against yena inumba i-charge ibharibhari ngoba ngiyopha ku-order yokuthi abantu bathelwe nge-tiercas. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume layo ukhanye bengumuntu olobuntu sibili layo ukhanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye, sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje ekhisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanyeteni bekuze-crowd yezanu ekadinkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-athende babuye bazosukela abantu behlezi ku-meeting e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxelaye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhilithane esilwileni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzancwatshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wale Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House uyakhalela umndeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye leziqiwi hathi ibutho lakwele Russia. Bathi inkampani yeWagner Group yethekelele intilongo eziningi kwele Russia ithembisa ukuba bonke abaza kuya kwele Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo osanda ukwenziwa kwele South Africa uveza ukuba abasanda kugqiba izifundo emakolijini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kwele South Africa. sokuyisikhathi sezamasiko.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakala kule Bhilitane okutshone indlovukazi uQueen Elizabeth II ozoncwatshwa kusasa emathuneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo luqondileyo ncantsha. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondoloze okwethu, sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezibindi zokuthi bezifananise lathi. So yisiko lwamangisi lonolo, uyabona nje le mikhuba yakhona bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha the 3rd, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo, imikhuba yabo bakulondolozile. Singeza khonapha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo, sifane labo, kodwa eqinisweni imikhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya ku-Christianity, ku-religion yabo, kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje nawe ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha Mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho oyisibuka khona ngakoZulu, kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla Mfoka Mthembu. Kwathi mhlazana intaba ikhotheme, ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi, nxa abadala belandisa imikhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona, into zakhona ziyafana xathu lokunye esasikuzwa ngababamkhulu esikubona lapha Mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Hliba ngamafutshane khonapho-ke Magonya,
ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela ukungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu, lamanye amazwe ayekade incindezelwe ayikhulunazwe yi-Britain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhuluna ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula-ke ingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze imandi esingathi yakudimanda. Kodwa okwakathesi ake sinikeni amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa, beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze kulokhu kumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Siwugqiba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, besixoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Bayawutshela bathi salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Silokho siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi, kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona siqina sizaphinda njalo, Izaga 10:7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwusekile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu, ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola, kutsho ukuthi kulamagama atshiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise zizimbi ufica abantu behlezi bexoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza la ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti-ke lapho asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena akhethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo labo akuzala kuphela kodwa yilabo abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kade asobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalilibi kodwa-ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzwa abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela labozibani abanye nxa ukhuluma ngabo uzawuke ukhuluma ngalowana wenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana oxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imiphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabanye asiyikhuleke nthixo ingcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
ye kuzabatsha lamhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esixoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu kunjani Ngwenya
siyaphila mtakisini njanina
nosiphile kakhulu kunjani konapho
siyaphila baba
ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani
sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kakhulu endaweni yasemango neyasemakhezi noma ngithi Mango and Matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathathwa lapha izisela wena noma ngithi amasela nje siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamaphoyisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde inkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo obufakazi bonke esilidingayo bukhona yile nkinga ngempela esibhekane nayo sothi sazama ukuthi siqoqe iy'nduna zasemadoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye babenze lokho ngathi ay petition bayise lapha kuma head of departments, for instance njengabo DA or o provincial magistrate or national magistrate ukuthi sinenkinga yokubela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, sizokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini behambe njani?
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontsha la iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngeleni waseBotswana bayintshontsha bese beyifaka emfuleni. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukaniswa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala kusho ukuthi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khonangapho-ke ePlumtree. Sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke asephumile kunkezo yeChibuku amaqembu athele Highlanders leDimbare Dynamos.
Highlanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaye likwenziwe ngelebulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqetshi webulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bolai, of course.
Sibachayela ihlombe abeqembu lebulawayo Chiefs. Yebo kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana abasuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo. Kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili. Sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Ohlohlele iqembu lebulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders ebulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Obril Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs elidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisayele FC Platinum, eleBlack Rhinos kanye leHerentals. Iqembu le-FC Platinum linqobe leDynamos nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa, ikanti leBlack Rhinos linqobe leChicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nansi impumela eminye yemidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu leBrentford linqotshwe nge-3-0 le-Arsenal, kuthi iqembu le-Everton lona linqobe leWest Ham nge-1-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier njengoba linqobe lePapua New Guinea ngama-wickets ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angamachumi ayi-9-2 lantathu kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angamachumi ayi-9-2 lesithupha kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolesithathu lidlalele leUnited Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B obudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe leUnited Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Omele inkulumane ejele lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali kahulumende ngendlela eziphansi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uKip Stube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathi babambekwa ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu yehekishayo, omunye wabo wabotshwa. Mukips Dube lowo oluvalisayo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri Zimbabwe.